kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iParliament yeMelika, iSenate leHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye bangasoze bavumelane nomzana uTrump, benjalo bengama-Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakale ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Yindlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliamente yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lezomvikela ngalokho asekuthile okusolwa ngabanye, ubona ephasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye ayi-50%, singatsho kanjalo esingathi thina iyafafa. Ulethuba lokuthi angene, kanti-ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho-ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafiki esibangeni sokuthi sithi thina uzangena kumbe kazukungena. Kuningi okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama-senators awe-party yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka-Trump lama-senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo ebakhampeyinela, kuxoxiswana kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho-ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebemi-interviewer.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifani lekaBiden, kayifani leyamademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia le-Ukraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians leyase-Israeli ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu i-EU lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo zaseMelika lawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kukaTrump, akhona njalo azalimala kakhulu. Kanti-ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinisi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba ziningi inguquko azaziletha esingazange sazibona ngaphansi kukaBiden, kanti kokunye kusekhona okungafanana, sithi lokhu ngokweMelika vele sikujwayele.